Ngihambile ke ebhenki ngafika ke ebhenki bangitshela bathi kwakuqala imali enjena le abakabi nayo abakayiboni. Okwesibili abakakhweza ama-limits akhona ngoba imali leyo abakayiboni. Kuzokufanele ngithole i-allocation yami eviki yonke $160 but ngigcine ngithola $40 kuphela.
Ubone ngani ukufika kwayo kuzadala umahluko yini?
Kukhanya ngani sokuzaba nzima ukuthi kudala umehluko ngoba kwehlulekile ukuwudala umehluko ngesimemezelo esiyenziwe ngupresidenti-ke eseralini khona le eMashingo. Ngoba nakuyukuthi leyo mali kuthiwa ikhona kodwa kayikafika abantwini kutho ukuthi ivele yona kasiyo mali eyenelayo kumbe mhlawumbe vele kunzima khona ukuthi yenziwe ibe yimali eyenela abantu. Yikho la namhlanje lokhu ingakabi khona emabhanga kodwa yona sikhulumile ukuthi ikhona. Ungakhohlwa ukuthi khona ku-monetary policy kwakuvele kuthiwe khona-ke izaba khona ngeviki endlulileyo asiyibona ngeviki endlulileyo. Sekwathenziswa-ke ngupresidenti ukuthi iyaba khona ngomvulo wonalo asiyibonanga futhi. So khonokhana kodwa kutshengisa ukuthi khona kula mabhanga. Nakula mabhanga njalo angiboni imali leyo isiba khona iqeda udubo. Njalo udubo kaliqedwa yimali. Udubo lwabantu kufanele luqedeke ukuthi kudale imisebenzi kuvule ama-sectari kwenzela ukuthi abantu basebenze. Kwenzela ukuthi leyo mali efunakalayo ibe iyinto ebhadala umsebenzi ngezinye iyindlela ngesiningi kuthiwa yi-production. Ibe yimali evela ku-production. Leyo mali isiphonga ukuthi kungasifuna ukuthi kube le mali imisebenzi ingekho ama-sectari engasebenzi. Mbona nami ngikuphupha nje kuphela. Ungakhangela lezenziwa emgodini sibala emaphephandaba ukuthi kulabantu abangu-105 ababuleleleyo begamulana ngamabhemba begamulelana igolide khonokho kodwa kutshengisa ukuthi khona kuvele ingabangqoza kakulanto ephumayo.
Ubona abantu beyibuyisela yini ebhange ukuyayigcina nxa isike yafika ezandleni zabo kumbe bazayitshathika yini?
Ke ngikhulume into eqakatheke kakhulu uhulumende ayibalekelayo. EZimbabwe khathesi izinto esizisebenzisayo ngithi mina izinto ezisetshenziswa abantu ezinjengesepa ezinjengamafutha ezinjenge ngaphandle kwempuphu kuphela nayo futhi sizashota sizavela kwamanye amazwe zonke zivelela kumbe eBotswana kumbe eSouth Africa. So ngenxa yokuthi zivelela eBotswana kumbe eSouth Africa, eBotswana kumbe eSouth Africa kabasebenzisa amabhondi basebenzisa either irandi kumbe ipula kumbe i-US dollar bayayithatha. So ngezinye indlela-ke abantu bonke ngenxa yokuthi baya befuna ukuphila bazayithatha naleyana imali emabhanga bahambe bayedinga imali eyangaphandle kwamazwe emkambe emnyama ukwenzela ukuthi bakwanise ukuthi barani iy'mpilo zabo. Ngoba even kwi-businesses sikhuluma iqiniso into zonke ama-input e-business khonapha eZimbabwe kumabhizinisi amalutshwane asasebenza ama-input wonke athengwa emazweni angaphandle. So nxa umuntu ethola inzuzo yakhe kubhizinisi kuzagijima emkambe emnyama ngoba amabhanga kawalayo imali yangaphandle. So khona kuphana kodwa kuza kwenza ukuthi imali yona leyo ingabi khona.